Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ngolwesihlanu mhla ka 19 kuNcwabakazi 2023. Igama lami ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
SADC urges all registered voters exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent and credible manner.
Abazehlola ukhetho bevela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC kanye leCommonwealth asebefikile eZimbabwe bathi balethemba lokuba ukhetho luzaqhutshwa ngokukhululekileyo.
Hayi kubi lokho okwenzakaleyo, kutshengisela ukuthi khona kulento abazama ukuthi bayifihle, and kuningi abazama ukuthi bekufihle.
Into telizindaba ze Studio 7 ebeziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho zisuka ngapha eWashington DC zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe, okuyinto esolwe kakhulu ngumqondisi weVoice of America uYolanda Lopez. Abancintisa kukhetho lamakhansila eGwanda bathi bazasebenza gadalala ukuthuthukisa leli dolobho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abazehlola ukhetho leZimbabwe oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo abavela kunhlanganiso ezichiyeneyo ezifana leSADC leCommonwealth asebefike elizweni bathi bazasebenza bengathathi hlangothi, kanti njalo bathi bakhangelele ukuthi lolu khetho luqhutshwe ngendlela esuthisayo njalo ekhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
SADC urges all registered voters exercise their civic and political rights by going out to vote on the 23rd of August to ensure that these elections are conducted in a peaceful, free, fair, transparent and credible manner.
Emhlanganweni wabo wakuqala lintathe lezindaba owenzelwe eHarare namhlanje, amalunga amaqula weSADC leCommonwealth vakhuthazele eZimbabwe ukuba lilandele imithetho lokulondoloza ilungelo loluntu ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngeviki ezayo. Iqula leCommonwealth libunjwa ngabalitshumi lane 14 abazahlola ukhetho kuleli, njalo lithi abantu laba bagoqela ingcitshi kwezomthetho ezokhetho ezamalungelo loluntu lezokwethula kwemibiko. Ekhuluma kulomhlangano unkosikazi Amina Mohammed okhokhela iqula leCommonwealth uthi balethemba lokuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho ngendlela ekhululekileyo.
From the 21st of August we will deploy observers across various parts.
Ngesikhathi sisenza umsebenzi wethu sizathuma abazakhangela ukhetho endaweni ezehlukeneyo zeZimbabwe ngesikhathi kuvotwa lalapho kubalwa amavoti.
Unkosikazi Mohammed uthi bazahlangana labenhlanganiso ezizimeleyo abamabandla ezombusazwela okholo abazomvikela loZulu jikelele besizwa ukuba isimo sokhetho siminjani elizweni. Uthe iqula lakhe lizathumela amalunga alo endaweni ezehlukeneyo zelizwe mhlaka 21 ngomvulo ukuze zitsho ukuba umumo wokhetho uminjani elizweni. Okhokhela iqula leSADC umnumzana Nevas Mumba uthi balesiqiniseko sokuba eZimbabwe lizaqhuba ukhetho olunokuthula njalo oluhlonipha amalungelo oluntu.
SADC urges all registered voters
I-SADC ikhuthaza uzulu wonke obhalise ukuvota ukuba yenze okuselungeni labo ngokuyavota mhlaka 23 Ncwabakazi. Sifisa ukuba ukhetho lolu lwenziwe ngendlela lokuthula njalo ekhululekileyo.
Ingcitshi ecubungula ezombusazo uMnumzana Thethi Ncube uthi kuqakathekile kakhulu ukuba ukhetho luhlolwe ngabantu baphandle.
Uhulumende ophila kuhle lamanye amazwe nguhulumende ophila kuhle lamanye ezinye nje inhlanganiso emhlabeni wonke jikelele. Ayisiwo wonke amazwe avumela amaqembu wonke nje ukuthi apho ngokubuya azohlolisisa ukhetho. Kodwa iZimbabwe ngayikhangela lilizwe eselivulile nje lathi hayi thina asilakho esingakufihla.
Kodwa enye ingcitshi ecubungulayo zombusazo uMnumzana Elisha Gumbo uthi kuqakathekile ukuba eleZimbabwe lilandele umthetho ngesikhathi kuqhushwa ukhetho.
So lokhu kuqakathekile kwenzela ukuthi bebone iqiniso ukuthi lime njani.
I-SADC ithi layo kayisoze ithathe icele, isithi ilethemba ukuba uzulu weZimbabwe uzazikhethela inkokheli ayithandayo ngokhetho lwangolwesithathu weviki ezayo. Ukuza kwi-Commonwealth kuleli ngokwesibili selokhu eleZimbabwe laphumayo kulumanyano wamazwe ake wabuswa ngeleBrithani ngomnyaka ka-2003. Amaqula omabili athi aza kwethula imibiko yawo ngesimo sokhetho eZimbabwe ngemva kokhetho mhlaka 29 Ncwabakazi. Imizamo yeStudio 7 yokuzwa imbono kakhulumende ngokukhulunywa yila maqula awe-SADC le-Commonwealth yehlule njengoba umphathi ntambo wezokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mtswangwa kanye lonobhala omkhulu ogatsha lwakhe uMnumzana Nick Mangwana bebengadobhi incingo zabo zikamakhala ekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Intatheli zindaba zeStudio 7 ezimbili ebeziqoqa ukuya eZimbabwe zisuka ngapha eWashington DC ukuyasebenzela khonale ngesikhathi sokhetho zincitshwe imvumo nguhulumende weZimbabwe, okuyinto engaphathanga kuhle iziphathamandla zomsakazo weVoice of America. I-Studio 7 yakhweza amaphepha ayo kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko. Icelela intatheli zindaba lezi imvumo, kodwa iziphathamandla zalolu gatsha zaphendula zisithi zisala futhi zingaphi isizathu. Le into esolwe kakhulu ngumqondisi womsakazo weVoice of America, unkosikazi lo Yolanda Lopez. Yena othe bakhathazekile kakhulu ngokwaliswa kwentatheli lezi ukuya eZimbabwe, esithi uhulumende kumele avumele intatheli zindaba ezifuna ukuyabhala ngezokhetho ukuthi zingene elizweni futhi zisebenze zikhululekile. Kulezinye njalo intatheli zindaba ezisebenzela amaphepha lemisakazo yaphandle kwelizwe eyamazwe angentshonalanga ezaliswe ukungena eZimbabwe. Intatheli yakwele South Africa esisebenzela inhlanganiso ezimeleyo uChris Maroleng ofike eZimbabwe ngolwesibili laye labanye abathathu belanda ukhetho badudulwe nguhulumende baxotshwa izolo. Umqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum uMnumzana Njabulo Ncube usole kakhulu uhulumende weZimbabwe ngokuvimba intatheli zindaba.
Hayi, kubi lokho okwenzakaleyo. Utshengisela ukuthi khona kule nto abazama ukuthi bayifihle, and kuningi abazama ukuthi bekufihle. Kulo muntu obuleweyo eGrandview kubantu batshaywa emakhaya, batshaywa abantu ngoba emashonaland undoda lo omncane sengenile, ungenile emakhaya, ungenile not only emashonaland, ungenile lemajebeleleni, uhambe eplump yabantu khona. So bayasaba, abasabi.
UChris Maroleng uxotshiwe eZimbabwe izolo, njalo ngokutsho kwakhe uthi kaphiwanga sizathu. Lokho ukubona njani?
Lokho vele sikubonile ukuthi khona uza kwenzakala, ngoba hathi ubonile ukuthi babise abantu babo ama-journalist abathethe eSouth Africa, abanye bangikhona abangasebenziyo vele kumidiya esibaziyo, sizithulele bebezama ukuthi bencedise ibandla leli uthi uthe khona eZimbabwe kulungile, kodwa kulunganga. So Chris was just chased away from Zimbabwe because they don't want to be born with the Zagala. Kates in Kuruma Ninja, except in Dura, Gulotula, but Bonaban Becozes.
Ngokwenzakalayo uhulumende weZimbabwe uthi unguhulumende omutsha iNew Republic njalo uthi hayi usetshintshile izenzo usebusa kuhle ngokwenzakalayo lokho singathi yebo lo nguhulumende ohamba ngonyawo oluqondileyo yini
hayi uhamba ngerong futhi na wadlala ibhora yabukwazi umuntu utshayela ibhora phezuke kwegeti hayi ngikubona ngiphansi lapha asiko lokho Ama totala wa tinga asaba, asaba kuda kuka. Iko je, vengafumiru kama chana li chagene Zimbabwe. Mubababu unu uti, akusebenze gira pa, ifri envi eleki ni zikosa. Nakate sengenile, pindura ma polisa, akse kwele sujin, apagile, akwele akse zipansi lapa nyabona.
Umnumzana Njabulo Ncube ngumqondisi wenhlanganiso emela abahleli iZimbabwe National Editors Forum. Ezinye intatheli zomsakazo weStudio 7 ezivele zisebenzela eZimbabwe zona zitholile imvuma yokuloba ngokhetho. Abafuna ukuhlola ukhetho abayizizalwane zeZimbabwe. Abafana legqwetha umnumzana Musa Kika labo bancitshiwe imvumo nguhulumende. Umnumzana Kika utshelwe ukuthi uncitshwe imvumo ngezizathu eziphathelane lokuvikelwa kwelizwe. Ibandla le-TRC lithi ukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo alusoze lube ngolulukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela kanye lokwethuselwa okuqondiswe kuleli bandla. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Akusi thandabuzi tungobani eGlenview lapho kwabulawa khona umfowethu omunye wama-champions. Abantu bezani babekhanya kuma-video bekhupha bedabula ama-poster ethu. Sesibamba abantu abaningi sibahambise emapholiseni sisithi nampa sibabambe mangqamu bedabula ama-poster ethu. Amapholisa izandla zabo zibotshiwe. Bathi abakungeneli ngoba ngokwepolitiki. Kodwa ngemva kwalokho kulabanye bethu ababanjwa kwathiwa banjwe bedabula ama-poster bathonisisiwe basejeli kulokho kule selective application of the law. Akuncedisi ukuthi sithi ngobani yizanu PF. Kulabantu befazi sebebonile ukuthi sebedliwe. I-TRC sebedliwe umongameli wethu ubaba Advocate Chamisa akusibisele muva lokhu kusipha isimpathy abantu sebekhalela thina ngenxa yokuthi bayabona bayasihlukumeza alabo ebengalandaba lathi sebesithe sebezasivuthela uNkulunkulu uyasebenza phela silama billboard indawo eziningi bayabhala bafike bathele umlaza bathele i-oil bathele i-petrol baze bachise ngomlilo silabantu asebefile ababulawayo kodwa amapholisa aphongukhangela nje silabantu abachayiwayo amapholisa aphongukhangela nje sokuphongufanana lama high court lezeki kwinto ndawonye silamapholisa esiwaziyo ababangala khona ukuthi nangu uminister ufuna ukuthi nginganinga bophilo umuntu sikhathe sikazakala ukuthi ungabe bayamtshintsha sihambe silabo umtholi abachaya abadubula abantu emoyeni befuna ubadubula lanamhla icala livuliwe abalandelwa
umnumzana Felix Magalela Mafa ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRC. Kodwa umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF yena uthi akuladlakela elizweni futhi uthi amalunga e-TRC yiwo alwisana wodwa.
ngike nga boda boda endaweni zasendlube lelo bengula ngale ngihlangana sibili labe ZANPF befaka ama posters abo ngabona be TCC labo befaka ama posters abo ngabona lalabo abakhokhela kumama uValerio I think nxa ngaphamansanga labo bele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje umsebenzi yabo ukukhankaza thina njenge ZANPF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uChiwenga nobaba Muhadi lo chairman wethu umama umchinguri kubuye even lo secretary general waba uOben Bofu bonke be former president they have been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu umuntu ozatholakala senza udlwangudlwangu uzathwala isiphambaniswa kwehedwa ngoba thina njenge ZANPF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna unqoba kuhle lokabakuthi free and fair ngakho asifuni ukuphanjaniswa ibudlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu kodwa sesibabonile amalunga awe TCC bayalwa bodwa kathesi kule video ekhona esekuletay ngibonile ngale enkulumane ngale kulo siswetu usoneni elobhudwetu uostalos ebonke bengamalunga awe TCC kodwa bafake amabizo bechiyene khona pana bayalwa bodwa kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekasoneni bayenza ama demonstrations khona pana so nxa even sokushisana lama billboards kukhitshwa lani bengafuna ubana bekhombele kithi thina ngapha izalo PF asikho khona ngale thina ngoba abantu abona bathi khona kulamanye ama candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo
kuke kwaba leze hlakalo yini kubandla lezana uPF lapha bangathi labo bebedatshulelwa amaphepha abo okukhankasa amapholisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini
manenge ama posters ethu asedatshuliwe edatshulwa ngabantu bona labo abe TCC labanye abantu ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama videos ku social media isebenzise chickenini yabona wakuseke chegudu nxa ngaphamanzi esadabula ama posters ethu senza lokhu naloku
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF Central Committee ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 Abazancintisa ukhetho lwamakhansila eGwanda oluza kwenziwa ngeviki ezayo bathi bazasebenza katalala ukuthuthukisa idolobho leli nxa bengavotelwa ngasikhathi sinye izakhamizi lazo ziveza lokho ezifisa kwenziwe ilabo abazanqoba uAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
Abenelise ukubhalisa ukuthi bancintise ukhetho lwamakhansili eGwanda bathi kunenge okusamele kwenziwe kuleli dolobho okubhalisa ukuqeda udubo lwamanzi, ukuzwelakala kwamagezi kwamanye amalokithi kanye lokusilela kwezikolo zikamasipala. Umnumzana Ngqabuto Mpofu webandla lemthwakazi Republic Party ozancintisa kuward 5 eGwanda uthi zinenge indubo ababhekane lazo ikakhulu elokitshini lesibiscop north
amanzi abo kamiswa ngendlela enhle nxa kukhangelwa ukuthi kumele babhadale ngayiphi indlela la engihlala khona ungakhangela kakhulu imigwaqo yakhona ifuna amabridge umansipala wayiyenza kazange afake amabridge indawo yethu yayela amagetsi sasesikhangelele sathembela emasoleni lokhu nge amasela asuka azenzela santando kukho ngisho lo yedwa abotshwayo
umnumzana Edgar Ncube oncintisa emele ibandla le-Citizens Coalition for Change ward 6 eGwanda uduzalwisa ukuthi kwakhiwe isikolo sikamasipala ukuze abafundi bengahambi imango emide besiyadinga imfundo
ngoba nanzela ukuthi akula sikolo kuward 6 izikolo ezikhona zikwamanye ama-wards njalo futhi zingama-private aso sikolo se-council so ngifisa ukuthi at least i-council inakekele ukuthi icabangele abahlali bakaward 6 labo bathole isikolo
umnumzana Canisius Nkala webandla lezaphu laye ozancintisa kuward 6 uthi kunenge okumele kwenziwe umasipala weGwanda
sibe lendlela ezokuraise irevenue ngoba khathesi silohlupho lokuthi uzuthole izisebenzi zikamanisipala zihlala zingaholanga ngoba asilandlela zokuraise irevenue instead of ukuenforce imithi yamabylaws but sibe creative in making sure ukuthi kube khona indlela ezokuthi zisize abantu bathole imisebenzi ziattract abantu abazabuya bezokuzoba lamafemu
Omnomzana Thulani Moyo ebandla lezana PF owakhethwe ngencintiswano kwa-2 uthi yena uzaliswa ukusebenzela izakhamizi zonke zedolobha leGwanda kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi lezombusazwe.
I just pray ukuthi ungabe labantu umuntu ozangena echamber sokuthi mine wadini yami, mine wadini yami. Akumelanga kumele ukukhulumela iGwanda. Nxa sise council sikhulumela iGwanda. Ngibumele ngibe kwazi ama issues affecting abantu besipiscop. Ngibe kwazi ukuthi ama issues affecting abantu beGarikai. Asiphiwa ngokufana nayo, yes. Asidonse ukufana nayo, yes. Asoze sidonse futhi ukufana nayo, yes. But umbono ingafanana.
Izakhamizi zeGwanda zona zithi zifuna ama councilor azasebenzela uZulu eGwanda. Ngokuzinikela okukhulu lokho kufakazwe ngukosazana Lungile Masuku.
Kube ngama-councillors asebenzisana labantu, kube ngama-councillors angela corruption, kube ngama-councillors alalela okukhulunywa izakhamizi kumbe ngithi abahlali bendawo, kube ngama-councillors athatha imbono ephuma kuzakhamizi isebenzise ekwakheni iGwanda ukuthi nxa besebenza bakwazi ukuthi bathunywe yithi thina njengabahlali beGwanda abazifakanga e-councilini.
Okwamanje umasipala weGwanda ubhekane lodubo lwezikwelede, ukusilela kwamanzi, ungatholwa kwezibi ngesikhathi, kanye lokwehluleka ukubhadala izisebenzi zakhe ngesikhathi. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Amabandla ezombusazwe ayaphithizela egcwala ndawana yonke ekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu. I-Studio 7 iqhubekela phambili isizwa uZulu ohlala esigabeni ezichiyeneyo ukuthi ukhala ngani njalo ufuna ukuthi enzelweni. Asizweni ukuthi intatheli ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda uvakatshele ngaphi.
Iphela ndaba athabalela isigaba esitsha esadwetshwa imingcele emitsha yikomishini ebona ukhetho eZimbabwe Electoral Commission. Kulesigaba iningi labantu likhala ngokuswelakala kwemisebenzi. Unkosazana Shila Nongo ngesinye isakhamizi sale indawo yena ke uchazisa ukuthi ufuna ummeli onjani.
Emphila usimela ukuthi silathi sithole umsebenzi sikwanise ukugcina abantwana lapho. Since emgwaqweni lathi singavunyela ukuthengisa sithengisa khonapho kungekho emthwetheni.
UCharles Ncube ohlala eChabalala uthi ufuna u-MPO ozasebenza labantu enhlelweni zokuziphilisa.
Khangela ukuthi umuntu ozangena abe ngumuntu olosizo phakathi kwesigaba sethu lathi sithuthuke sibe ngabantu. Sicela lathi ukuthi sibe lama project.
Bukanti unkosazana Phesha Zinkomo owesizinda uthi wabhalisa ukuvota kodwa uzwa edakeka ngokhetho.
Hayi mina ukuvota ngizavota ngaregister sibili kodwa ngiyadunja ngoba ngaze ngivote akulanto ezotshintsha nje sihlala sivote iminyaka le minyaka akulanto etshintshayo.
Amazi kamankomo wagcizelwa unkosazana Sakile Ncube ohlala ephelandaba.
Hayi thina sikhathele sirejistile sivili kodwa sizwa siphela amandla nje ukuthi siyevota ngoba loba singaze sivota kulanto etshintshayo.
Ozamela ibandla lezanu PF kulindawo unkosazana Cecilia Melody Verenga uthi abantu abavotela inguquko bazame ibandla lakhe ukuze izinto zilunge kobulawayo.
Abantu bephelanda bachabalala vukani for 23 years i-opposition ibusa kobulawayo sihamba zisiyabavotela ngoba besitshela nge-change. Khangelani kobulawayo akula change abayilethayo. Likhangele nasephathini yabo kuyaliwa.
Abancintisa bemele ibandla le-TPC ababili double candidate. Kulomsekelo wesikhulumelisa leli bandla uGift Osalo Siziba ongiye ofunwa libandla lelo lonkosazana Soleni Moyo. Umamoyo uthi ungumuntu woqotho.
Ngithembisa ukuba ngummeli ozakumela isigaba ngobuqotho eParliament. Ngilomthetho oqotho ozancedisa ulutsha labesifazane. Ngizakhuthala ngilethe intuthuko ebantwini ukusiza abantu abadala.
Ukanti uGift Osalo Siziba uthi uzabisa intuthuko kulindawo.
Okokuqala ikulungisa ke ukubana siphushe indaba ye-development. Uthuthukisa indawo yakithi ungakhangela kathesi abantu abaningi imigwaqo ke kayi lezi gamba emaningi lamapotholu. Kufanele kulungisiswe indaba yemigwaqo into eqakathekile development lokuthuthukisa ke indawo zakithi.
Bakhuluma bedle phana ngemilomo abasekeli balaba abancintisayo kulindawo. Abanye bathi ukuba le double candidate abamela i-TPC kuze leZNPF ithathe isigaba sephelanda abachabalala kukhetho lukamhla 23 Ncwabakazi. Ngiyimele Studio 7 ngapha ngasechabalala igama langu ngezo Jesus Banda.
Was a Friday, my darling. Was a Friday.
kuwoza Friday namhlanje sihamba lomculi kamasikandi osibiza ngokuthi likhohlo likamandlovu incangebomvu yena usethule idlalade elitsha elilesihloko esithi umthakathi.
Kamalami elangela lokuzala e-sport LP Chuma ngizaba omalindi nduna ngomshikana emculweni ngifike 2017 aqalo release 2019 insizwe ezinsizile zizakhulu insizwe yasekheza bathi udlamumva ngingobeza ngakwazulu emtubatuba ekunjaneni nenkunzi emnyama ufokamdluli nodiliza nodiliza ifowangwena nguda ngichazela ikhulu ungazanisa ney'nsizwa nje ezingangigokophelisa phambili.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inombolo ezithi zona 073 56 544 59. Izenze number zasegoli kakhulu. Ku-TikTok inqele likaselo 1, ku-Facebook inqele likaselo ELPT noma inqele likaselo Njebomo ngitholakala lapho.
Ubashiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli amazwi engabashiyela wona Mr. Nkomo ngathi mina kubo ngesithengi ngendlela esemthethweni njengami mhlawumbe umsebenzi omutholakala kimi nokuxhumana nabantu engisebenzisana nabo abafana no-PM nobani bani kodwa kakhulu kakhulu umsebenzi utholakala kimi konkipha inombolo zazo okungezana.
Suka wensizwa likhohlo likamandlovu incangebomvu insizwa ihlabela ke kamnandi lapho isigqibela uhlelo lwethu. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talker lapho esixoxa khona ngokhetho. Sikhangele ebezihamba phambili. Intatheli izindaba ze-Studio 7 ebeziqoqa ukuyasebenzela eZimbabwe zisuka ngapha eWashington ngesikhathi sokhetho zincitshwe imvuma nguhulumende weZimbabwe okuyinto esolwe ngumqondisi weVoice of America uYolanda Lopez. Abazehlola ukhetho leZimbabwe bevela kunhlanganiso ezitshiyeneyo ezifana le-SADC le-Commonwealth asebefikile eZimbabwe bathi bakhangelele ukuba ukhetho luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo njalo esuthisayo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.